So we see card descend about VOA in Debele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 2 kuNtulikazi 2021 igama ngontungamili inkomo nanzi ezihamba phambili
silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ingapi
kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 ngeCOVID 19 eZimbabwe izolo
siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kulendawo isezilohlupho lokuthi bazithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iphumla south kodwa hathi iphumla south yonke
amanye amalokithi akobulawayo asezaqeda iviki engelamanzi abasekeli bakaJacob Zuma bakhalise isibhamu emzini wakhe enkandla besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 ngeCOVID 19 eZimbabwe izolo kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1357 belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isishiyangalombili 1808 asebebanjela umkhuhlane sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 51,221 abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezinhlanu 5,537 kuthi abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose ezine 3,985 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 782,698 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 559,262 olwela amalungelo oluntu othi uJonefo le esibhedlela sempilo kobulawayo kuthange waze wasuka engahlatshwanga umnumzana Decent Bajila utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende kumele avule indawo eziningi ukuze kuhlatshwe abantu ngobuningi
kungolwesithathu ngelanga lokugcina lenyanga kaJuni uNhlangula ngisukumile labanye abangani bami sabangu-4 sathi ake siyeni hlatshwa ijekiseni lele lokwenqabela ukumemetheka kwengculaza yecorona besivele singabantu abakukholelwayo ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe kodwa ngesizathu sokuthi ithe ivuya le ijekiseni bekuthwe ngeyabantu abasebenza lokho okuthiwa yi-frontline work sazikhangela sazibona njengabantu abangekho ku-frontline work savumela ukuthi abaku-frontline work baqale bayehlatshwe yikho ke khathesi besilokukholwa ukuthi hayi sokuvulelwe wonke umphakathi ezwa ukuthi kulezi ndawo esezibekwe nguhulumeni ukuthi abantu bengahlatshwa khona kuvike liphelileyo abanye siyabe sincedisana ngolwazi bebese central kumbe kuthiwa United Bulawayo Hospital UPH behlulekile labo ukuthi bangene ngesikhathi bathethe isikhathi eside belindile ukuthi bahlatshwe thina ke besisempilo fike kuseni sibili u8 engakachayi lakho bekungakavulwa bebevele abantu sebengale kwe 200 abakade bengaphambi kwethu. Sazama ukuthi sifole lati khonapho ukwaze kwadlula imini enkulu u12 kwathi sokusemini ezwayo ngabo 1 sokusiyalanda u2 sabona ukuthi njengokuba sesikukefew sokuvalwa masinya kuza kuba nzima ukuthi sibuyele ngasemakhaya ngenani labantu akade bephambili kwethu kwathi sokusiya chaya ke u2 sasuka sabuyele emakhaya
lisuka lapha liza kuya ngapi labangane bakho ukuze lithole lo mjovo
silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ngapi sisazobhoda njalo ke sizame eUPH sizame futhi lasengutsheni kodwa ijekiseni ikhona kuze lezi zibhedlela kodwa abantu bayayandela uhulumendu bengakwenza kube lula aluba ubengayenza khona okuyani kwakukhona kuqala kusayenziwa ukuthiwa ngeyama frontline workers ijekiseni le ikayibe khona ezibhedlela ezisebantwini kumbe ngithe emakliniki asemphakathini ike yaba khona ekliniki eluveve ekliniki ephelandaba ekliniki enkulumane lendaweni ezijiyejiyeneyo aluba uhulumende uyavisela kube njalo isichobexobe lesi sisibona izolo empilo singanyamalala
Umnumzana Disen Pajila ulwela amalungelo kaZulu. Uhulumende yena uthi yeza imijovo eminenge ayithenge kwele China njalo ukhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa. Amanye amalokishi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamansi. Lolu dubo lubikwa lubhahe kakhulu emahatshula kanye lengxenye ephumula. Umasipala wazise ngeviki edluleyo ukuthi ezinye indawo zaleli dolobho zizaswela amanzi okwamalanga amathathu kusukela ngolwesithathu ngoba kulungiswa impompi zamanzi. Kodwa ezinye indawo ziqale ukuswela amanzi ngempela sonto. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kule ndawo esezilohlupho lokuthi bazithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iPhumla South kodwa hathi iPhumla South yonke siyacetshiswa izakhamizi ukuthi kulezinye indawo ezilohlupho lwamanzi njalo amanye amanzi ukuthi ayabuya abuya nyamalale njalo silazo ezindawo eziyabo womzilikazi ngapha siza kule ndawo ezihlupho olufana nayo oQueen's Park kube lehlupho olufana nayo besithola leyo mbiko kuma structures ethu akhona ngale ukuthi amanzi ayahamba yahlale sibilizwe suku engekho so ke yiluhlupho abantu ababhekane lalo lololo lokuthi kambe bazaphila njani nxa umumo uqhube kusiba lesi abantu bengela amanzi
siyabona kubana lo umnyaka izulu linile kuhle sibili kodwa udubo lwamanzi lukhanya lokhu luqhubekela phambili kungakubangelwa yini lokho
well izizathu zingabe ziningi kodwa esinye sikunanzelela sikuthola kulama basic pipe ama basic pipe akhanya ayandile kakhulu asilandabuka silasho ukuthi iqiniso yini but engxenye ukuthi ama pipes akhona semadala so kungaba le basic pipe kubangela uhlupho lokuthi sokuvalwa amanzi indawo ezinimbe zama ukulungisa khonapho sebelungisile futhi after a few days wathi sokuchayile phose ngoba uhlupho lubakhona kodwa olunye oluya siluze likhulunywa ngalo kuyena lunqaba esikhathi kungahamba amagets kuzigabazene ezilapho kufanele kuponje khona amazi kuba lolu hlupho kodwa ke olunye uhlupho esinaliphumula south asilaqinisa ukuthi kanti kungani ngoba vele ilo hlupho isikhathi eside ingxenye sokudingeka manjinela becouncil ababoni kanti into le bengayilungisa njani ngoba iphumula south ulenda izihluphayo ukuthi lanxa amanzi ekhona abuya abuya nyamalala and uthole ukuthi uhamba noma wanani ungathole ukuthi ubone kulezi zindlu ezilamanzi uchaphe nje khona apha engxenye izi-street ezimbili ezidathu uzwa lezo kulezi zindlu ezingazibela amanzi so ke uhlupho lwakhona singabona ngokubona kwethu ledinga ukuthi engcenye kulungiswa amapipe akhona ukuze tahambelane kuhle ukuthi xa inika amanzi anganika abanye ancitha abanye. So ngokunye engcenye ungayobala khona kufanele i-council lama engineers babone ukuthi bayakulungisa ngoba kule ngosi ebantwini.
Njengoba sikhangelane lo bhubhane lwe-COVID-19, ukusilela kwamanzi lokhu libona ungani akusoze kufake izakhamizi engozini na?
Isikhathi esiphila kiso isikhathi esibuhlungu njalo esilengozi esobhubhane lwe-COVID-19. Njoba ezinye iziqondiso izilayizo ezilethwayo yi-World Health Organization le-Ministry of Education, i-Ministry of Health, yikuthi abantu kufanele bahlale begeza izandla, kube le hygiene ephakemeyo, abantu bahlale behlanzekile, izindawo zihlanzekile, lawo behlanzekile yabimzimba. Kodwa-ke nxa sokusiba lo hlupho lwamanzi lolu, abantu bengasathola amanzi, kubona ngathi kule ngozi enkulu yokuthi engxenye sokungenza phosele umkhuhlane unganqandeki kuhle, uqhubeke umemetheka nje okungani nje kulezi suku uhle ubhedu. Kodwa singasakhulumphela ngobhubhane, ziningi izifo ezile ngozi ngakungela amanzi, ukholera bangaba leyo bangasihlasela futhi lapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umasipala waleli dolobho yena wethule umbiko esithi uphezu kwalo lolu daba. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma yena owake waba ngumongameli wele South Africa abangena kumakhulu babikwa belokhe bebuthene emzini wakhe eNkandla. Umsakazo we-SABC ubika ukubana abanye babantu laba badubule isibhamu emoyeni izolo befunga besithi kabasoze bavume ukuthi umnumzana Zuma ayepika ngemva kokugwetshelwa ukudonsa umnyaka olenyanga ezimbili ejele. UZuma udliwe ngecala lokweyisa inkantolo ye-Constitutional Court. Yona ethe kumele abe sezinikele emapholiseni ukuze aqale isigwebo sakhe kusiyafika ngesonto. Sixoxele ucubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Singakhangela ukuthi izinyanga ezidlulileyo nje leminyaka le edlulileyo vele indlela uZuma akade ephethwe ngayo bekusitshengisela ukuthi kukhona okuzaba khona okukhulu. Lokho sokusenzakala kungabe kuyikuqala kwakhona, and futhi sibonile kumaviki adluleyo umongameli we-ANC onguye ngumongameli welizwe uCyril Ramaphosa esithi yena iqembu lomkhonto wesizwe kuselaqeda umlando walo wokulwela ilizwe ngezinye indlela, akusela sidingo sokuthi liqhubeke liziphatha ngendlela eliyiyo yona esesenze singathi ngesilungu is to disband them. Uyabona ukuthi khonokuyana kusitshengisela ukuthi vele ukhophe lukhona lulempande lugxilile kakhulu. So akumangaliso kwenzakalayo, yikho ubona nje isimo sangona sinjiyana Nkomo.
So kulokufuthelana okukhulu kwele South Africa phezu kodaba lolu okwesatshelwa ukuthi kulakho ukuphehla udlakela, ubona kungaba lodlame yini?
Into le evele siba nje ngayo engibona ngazani ibanjwe ngendlela embi kakhulu singathi ngesilungu kuba careless. Eqinisweni kungenzeka ukuthi kube lodlakela entweni le, kungenzeka sibe ukuthi into le ihlulu ilizwe lase South Africa kakhulu, ngoba vele lona ilizwe lase South Africa lilokheli lemthwaselanyana yabantu abami labelungu abalokhe bengazwisisi ukuthi isimo somuntu omnyama sinjani. Bese kubuya abantu abamnyama abaningi asebeqalisa ukubona ukuthi isimo sabo sinje sifuna ukuguqulwa ngayiphi indlela. Ngikhuluma kunje ungakhangela abaningi abantu abasekela uZuma bathi bona uZuma ungomunye wenkokheli ze-ANC ozamileyo ngazo zonke indlela ukumela uZulu omnyama jikelele, uZulu onsundu jikelele. Khonokuyana i-ANC kuyayidivida, kuyalidivida futhi lelizwe. Kungabangela ukuthi nxa kungaqhubeka ngaleyo ndlela kungaba lodlakela e-South Africa. Isimo esikhona sikhomba udlakela. Sethembe Nkomo ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaphela, njalo lokuthi singathi ngesilungu ama-leaders wonke nje azathi they find each other and they come back to their senses. Nxa bengakwenzanga khonokho kungenzeka sithi kube lodlakela. Asithi uZuma angene ejele, angimboni lalapho esesejele into yonke le iqhubeka nje kuthulwe kunjalo akhohlakala, angiboni kusenzeka lokho.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Umanyano we African Union wethule umbiko izolo usola udlakela olwenzakalayo eSwatini okulilizwe ebelisaziwa ngokuthi iSwaziland njalo usithi uhulumende kanye lalabo abatshengiselayo kumele bekhulumisane. Umbiko lo uza ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele People's United Democratic Movement lisithi amasotsha lamapolisa kulelo lizwe asebulele abantu abangamachumi amane ekade betshengisela besola umbuso wenkosi uMswati ngokubika kwe-AFP. Ele South Africa lele Bilitane lawa sesole uhulumende kaMswati ngalolu dlakela. Kodwa yena uhulumende uthi abatshengiselayo laba badiliza impahla yabanikazi. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba le Chronicle lithi igama lepolisa eligcotshwe ibhasi yezuko lafa kobulawayo izolo kuroadblock ebikuKami Road ngoConstable Parity Makaitei eKarimazondo. Inkundla yesayithi yona ithi inkantolo isilaye usikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga kanye lomphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ukuthi bahlawule owesilisa lomkakhe umnumzana Kenan Machato lospetangani imali edlula i-$10,000 phezu kokuhlukuluzwa kwabo ngama polisa ngo 2019. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani ma Studio 7, salibonani nonke elibasakaza Studio 7. Inkosi mayibe nani ukuthula makube yini. Ngiyabonga nami okhulumayo ngufamona ungwenya ngaphe eMatsaud ekezi eWard 5 kobhewula ngaphasi kukakhanselo madala pointebele. Ngithi hayi mina ngiyaphila, into engikhala ngayo nje bantu bakithi sikhala ngokuthi izithupha ziyazihlupha lamabhedi asihlupha. Manje masiya ema-ofisini bathi bona asibuye lamabhedi, amabhedi angazi ukuthi abantu abafa ngesikhathi sebhalagwe amadeta khona tholakala ngaphi. Sicela uncedo khonapho ukwenzela ukuthi nathi sinjengezizalwane lakhona eZimbabwe sikwazi ukuthi siphile dele emakhaya sile mfanelo zethu. Njalo ake mbonge okunye lapha, ngizwa kuthiwa bayabhalisa nabo labo kuthiwa yimjibha. Hayi, senzile lapho kubhaliswa khona lapha ekliniki yakobhewula mhlaka-23. Hayi, ngiyabonga nedi nami zake ngitholisa inkwanyana nke ngihlanganise letiye. Hayi, ngiyabonga ma-Studio 7 umsebenzi olwenzayo, ngiyabonga kakhulu. Inkosi busise, amen.
Hey, Studio 7 linjani basakazi nabalaleli. Hi, kumele ixakayo lapha abantu bakithi. Kanti kutheni bantu bakithi singavuki? Asivukeni bantu bakithi, sivukeni, sibambaneni sibe imbumba, sibe munye sikhulumeni ngezwe eliwani. Sihlukaneni bantu bakithi nabantu beMpumalanga. Kuyophelelaphi lokho esikhala ngabantu baseMpumalanga ukuthi amashona lokhu. Sokhala kuze kube nini? Kutheni singasukumi? Yini inkinga yenza ukuthi abantu bangasukumi? Sohlala sikhala ngento eyi-1. Kodwa uNkulunkulu usinikezile ingqondo esifana nezabo, usinikezile yonke into efana neyabo. Kusekuhlula kuphi ukuthi abantu basukume bame bayekukhala bayekukomplaina? Kudala sakomplaina, sabona kulanto abafuna ukusilungisela yona. Omunye nawo okuthiwa ngo-Obed Code ukuthi uzikhulumela uzela le, kuyabonisa ukuthi ukhuluma lokhu akuthunyiweyo. So wena uzothi ubani ozothi hayi kuzolunga? Kuyabonisa ukuthi akulanto elungayo ngemva kweminyaka eyi-40.
Salibona ni Studio 7 namuhle ngiyalibingelela lonke nje basakazi baka Studio 7 okhona lapha ngilombuzo ukuthi kanti kungani uMonzora yena ebangisana esiba against sonke isikhathi the NDC Alliance uSangray kazange waba umuntu olegama ekuthiwa NDC Alliance kwaba yi-MDCT bakontesta beku-MDCT okwamanje sekutheni efuna ukudisturba nje okusalayo thina umuntu esimfunayo siyamazi yena siyambona ukuthi umthengisi nje ozama ukuthi esithengise ngiyabonga ngingabi mude uPeter ePlant esigabeni sempandeni ngiyabonga
njani lonke basakazi be-Studio 7 ngithanda ukubingelela ubaba uTunyamile Inkomo noDr. Sigande wonke nje abase-Studio 7 ngithanda ukulibingelela basakazi lisinike sinikeza indaba ezimnandi ngithanda ukubingelela sonke isizwe sakithi sakomthakazi abantu bakithi basembakomthakazi bavule kamehlo bakithi abachiyane lezi zinto zasempumalanga abachiyane lezi zinto zasesishoneni njengamanje babhizi ngamaphathi esishoneni bayekele ukuchaza umqondiso obalula ebusuku lemini njengamanje igugurandi yabachaya abaqeda uMandebele linjani elingezwayo bonke abantwana ababalekile bangaphandle kwamazwe bacele kubo South Africa abanye bakobuBotswana bathi alibubone njengamanje amashana asethetha umhlaba wena bantu basemathibeni livulekane amehlo Mandebele njengamanje libhizi ngochamisa uchamisa into one phela uchamisa into eyi-one lomnangakho akekho umntwana wakwalwa loyise Mandebele vulekani ingqondo Mandebele ngiyabonga igama langobheka impilo nyali
ngibingelele kunguli ye-Studio 7 kubafundi bezindaba kubalaleli nazo zonke izinhlaka zesigungu esiphezulu zase-Studio 7 ngithi philani nami ngiphile libahle enkosini ngilombono wami othile ukuthi ngempela yebo kufanele izano laphana sikhiphe embusweni ukuze sithole mhlambe noma ngubani asisakhethile ozakhipha nje igameli dizani kuphawa ngoba uma ngikhangele ukuthi amaqembu lawa aphikisayo lawo engabi ngothathekile ngoba ngicabanga ukuthi lapha ngesikhathi kukhitshwa umgabe bancedisa uMnangagwa baselebrate loMnangagwa ukukhipheni umgabe ngingakhumbula kulamaqembu thile ayiwayehamba phambili impela eselebrate ukuthi umgabe uphumile kanti laphana babekhipha ungqondongqondo mhlambe umuntu owayephethe ilizwe noma lalithi eliphethe ngapha kuvuza kodwa wayephetha ukuthi kungabi lihlazo njengamanje yindoda yayilobuhlakani obabuthile uma ngithi ngiyakhangela ngiqathanisa lo hulumeni okhona manje so engizathi mina umbono wami ngabe kwenzakala ukuthi amaqembu aphikisayo ahlangana amanyane ukuze abe yimbumba akwanise ukuthi akhiphe izano embusweni kodwa uma besahamba one by one ngibona ngani bakusasele ukudlala mpela ngamadlwane kusafana lomuntu ochaya indlovu ngempama ngiyasithanda isikhalanga esithi sona le charity hila ikwali chanyala chahlala umhangu kichi kangina mubibi isikhalanga sangakithi leso ongangukuthi isikhwehle esesikhathele sangena ethangweni ngiyeke ukuthi usibambile ngoba vele uthole isikhathele engizama ukuthi amaqembu la mancane akhathele vele ngizakhumbula insizwa engutshwangirayo yazama kakhulu ongangukuthi kwakufanele iwine ngalezo suku kodwa ke yehluleka kunjalo iwinile so engangukuthi uma amaqembu lokho esabumbana ukuthi ngubani ozaphatha noma singangena singumanyano ngubani ozaphatha hayi abakaqalisi kusasemnyama kusase eli kusafana lokuthi impela ngu-grade 1 versus form 6 so ungangukuthi amaqembu abambane ekwanisa ukuthi anyike nye izano ngoba uma esasengamaqembu qembu fanisa lokuchaya indlovu ngempama ngibonge kakhulu mule Studio 7 ngiziphosa intambo ingumathiya emachinge ePlumtree ngithi laphana kumtshana wami uLighton Moyo mfana unjani lapho umtshana lo mfana wakho uSpo laphana labo bukhosi labo kugcino labo Spo ngithi bafana bami thandani Studio 7 ukuze lezi news zilohlose angibonge
love labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wele Burkina Faso, umnumzana Roch Kabore, useqothe umphathi ntambo wezomvikela umsebenzi wazifaka yena kuleso sikhundla lanxa nje engumongameli. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo abamabandla aphikisayo kwele Tanzania bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze sihloniphe amalungelo kaZulu kabanzi. Singene kudaba lweMelika. Inkampani yowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump e-Trump Organization kanye lomgcini-ncebo wayo umnumzana Allen Weisselberg betheswe icala lokungabhadali imithelo izolo okweminyaka elitshumi lanhlanu. Abatshutshisi bathi inhlanganiso le iyafihla imali engena ku-$1.7 million. Le nhlanganiso kanye lo-Weisselberg bayalilandula leli cala. UTrump yena wethu le umbiko esithi lolu ludaba lokuhlukuluzwa nje kwenhlanganiso yakhe ngabebandla elibusayo elama-Democrats. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Denmo yo.
Ukuphula umthetho ikuphula umthetho regardless whether kule politics phakathi noma ula politics phakathi. So ay ngiyakholelwa ku judiciary system e United States ukuthi udaba lolu bazolubhekisisa according to icala lakhona ukuthi wenziwe ukwenzile yini lokho uWeisselberg njengo CFO we company ka Trump or whether ba zama ukumngcolisa nje kuzovele kuphume ma licala lelithoniswa. Ngiyayizwa indaba abayitshoyo esayidini kaTrump ukuthi yi-witch hunt, ngoba esikhathini esiningi indaba esifana nalezi ziya ku-civil court azivamisanga ukuthi ziye ku-criminal court. So I'm sure ukuthi mhlawumbe kukhona abakubonayo abathutshisayo okwenza babone kuyi-criminal case. So I think okufanele kwenziwe ukuthi kulandelwe umthetho. Sibona ukuthi udaba lolu luphetha kuphi. Ma ukuthi uWeisselberg le company kaTrump bebesenza i-tax fraud kuzocaca and then wonke umuntu wonke umphakathi uzokwazi noma bekunjalo yinto abayenzileyo leyo noma nje njengoba esho uTrump ukuthi i-political witch hunt.
Wena ngokubona kwakho ukungaba ngezombusazwe yini njengokutsho kukaTrump kumbe ikusebenza kwesandla somthetho?
Ngivumelana lawe kakhulu ukuthi ikusebenza kwesandla somthetho and ma ukuthi uTrump ubona kungezombusazwe kuzovela kuzocaca if i-judiciary ngenza umsebenzi wayo ukuthi kulecala noma kulacala. UTrump uyaziwa ukuthi umuntu obeyisigelekeqe kakhulu kusukela kudala, indlela abe handla ngakhona amakhampani akhe, even ukubhadala izikwelete siyazi ukuthi umuntu obesebenzisa abantu then angasafuni ukubhadala atshintshe intengo le ebifunwa umuntu wezomsebenzi ayehlise ukwenzela ukuthi angabhadali then agcine ngumuntu osesiya emacourt. Kula ma-court case amaningi kakhulu eNew York ngodaba lukaTrump ekubeni utreat abasebenzi or esingathi ngama-contractors kakubi engababhadali. So udaba lolu, yes, obviously ngoba uTrump ubengumongameli before, obviously kuzokhanya ungathi kule politics phakathi, but ukusalayo ukuthi umthetho umthetho and umthetho kumele ulandelwe.
Umnumzana Den Moyo uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Amanye amalokitshi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamanzi. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma baqhunse isibhamu emzini wakhe enkandla kwele South Africa besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.